Linkomo stands by.
Siyabonga endimi yakhe locho nga lichona njani emakhaya ikudibana emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 17 ngomabasa 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje.
Sifuna ukuthi abe embassy bahambise ugwalo lethu kupresident Zuma kwenzela amabutho akhe bekade amapolisa bakwanise ukuthi bacontrol situation kwenzela abafowethu nabodadewethu abase-South Africa bangabantu emdlamela lowesibona e-South Africa.
Amalunga enhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu angamakholo phose amathathu atshengisele esigodlweni se-South Africa eHarare phezu kodlakela oluqondiswe kwabokuza e-South Africa. Abebandla le-MDCT khonapha eMelika labo bayatshengisela esigodlweni bekhonona ngodaba lukaItaitsamara. Uhulumende uthi amalungiselelo okunanza uzibuse kusasa asisemaphethelweni esigabeni zonke zelizwe njalo umongameli Robert Mugabe ubikwa ube sedilini labantwana lamhla eCity Sports Stadium eHarare. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amalunga enhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu angamakholo phose amathathu atshengisele esigodlweni se-South Africa eHarare namhla phezu kodlakela oluqondiswe kwabokuza olwe-xenophobia e-South Africa. Intatheli zindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba.
Ebehlatshelwa ngamalunga alezinhlanganiso abephethe amabhakana abelemibiko ehlukeneyo isola okwenzakala kwele South Africa etshengisa ukudana phezu kwalezi zehlakalo ngesikhathi enikeza incwadi yezikhalazo emahofisini ommeli wakwele South Africa eZimbabwe. Yamukelwe ngumsekeli wommeli weSouth Africa kuleli unkosazana Phumla Andy Makhwabe obonge ukuba khona kukameya weHarare umnumzana Bernard Manyenyeni ukuphelekezela la malunga. Wathembisa ukuyidlulisela phambili kuhulumende wakhe. Umqondisi wenhlanganiso ye-Combined Harare Residents Association, CRA, umnumzana Mfundo Mlilo, ungomunye wabamanyane labanye ukuyakwethula lincwadi.
Sifuna ukuthi abe embassy bahambise ugwalo lethu kupresident Zuma kwenzela ukuthi amabutho akhe bekade amapolisa bakwanise ukuthi bacontrol situation kwenzela ukuthi abafowethu nabodadewethu abase-South Africa bangabantu emdlamela lowesibona e-South Africa.
Kodwa lokhu kukhalaza umlilo uthi kabusoze kuphelele ekuqondisweni kuhulumende wakwele South Africa kuphela kodwa lakuhulumende kamongameli Robert Mugabe athi kungumlando wakhe ukulondoloza izizalwane zakuleli ngokuzitholisa okudingakalayo ukuze zithole inhlalakahle eziyidinga kwamanye amazwe.
Abantu abaningi abase-South Africa abavele eZimbabwe basuka bebalekela umumbu ukuthi kakulamsebenzi, abanye bakhona abantu ababehlukuluzwa ngendaba zepolitiki. So sithi uhulumende kalungisise lokho okwenza ukuthi abantu babaleke bahambe ba-South Africa.
Okuyinto egcizelelwe ngumqondisi wenhlanganiso yeChitungwiza Residence Trust umnumzana Mavelas Khumalo. Ukhumalo uthi okunye njalo okubafuqileyo njengeChitrust ludaba lokuba iningi lalabo abachapha besiyaphatha imisebenzi yokuziphilisa kulelo lizwe kwizakhamizi zeChitungwiza.
Thina sibone sile lungelo lona lelo lokuze sisukume sibambane labanye amaZimbabweans abaconcerned labo. Sihambe e-South African Embassy siyothengisela khona ngale sibanikeza ugwalo lokuthengisa ukuthi hayi izinto ezenzakalayo ngaphetheya kukaLimpopo sithabi lazo. Kunjalo bafuze bona njengohulumende bahlale phansi bayenze ukuthi zonke izinto zona lezo ezenzakalayo ukuthayana, ukubulalana, ukulimazana kumiswe khonoko.
Lanxa amapolisa eke abalela uya kwethula incwadi yesikhalazo kummeliwa kwele South Africa ethi akalabo abantu abangaphatha lomsebenzi isimanga yokuba bebekhona kula maofisi lanxa bengazange bahlukuluza labo abekade bekulombuthano. Lincwadi ikhumbuze uhulumende wakwele South Africa ukuba kungumlando wakhe ukuba alondoloze amalungelo omuntu wonke kungakhathalekile ukuba yisizalwane sakwele South Africa loba hatshi. Njengalokho kuthiwo isisekelo salelo lizwe kanye lezivumelwano angena kizo phezu kobudlelwano labakwamanye amazwe. Abenhlanganiso ye-South Africa Human Rights bona bakhuthazwa ukuba bayihlolisise inkulumo yenkosi uGoodwill Zwelithini leyendodana kamongameli welizwe umnumzana Edward Zuma kanye lekankosazana Lindiwe Zulu. Abakade betshengisela laba bagcine belubhekisa e-Media Center eHarare lapho kuke kwaba le mizamo yokubalwisa ivelela kuhlekana labontanga bezanu PF abasebenzela endaweni ye-5 Avenue bucwadlana lamahofisi wommeli we-South Africa okuvinjwe ngamapolisa.
Zuma wakauraya! Zuma wakauraya!
Ngimele Studio 7 ngiseHarare nguMavis Gama.
Kunjalo nje ukuhlukuluzwa kwabavela kwamanye amazwe kwele South Africa kubikwa kuqhubekela phambili lanxa uhulumende wakulelo lizwe eqhubeka ngokuchumayela ivangeli lokuthula. Umeli weZimbabwe eSouth Africa umnumzana Isaac Moyo uveze namuhla ukuthi isigodlo sakhe siphakathi kokuqoqa amabhasi okuthwala izizalwane zeZimbabwe ezifuna ukubuyela ekhaya ikakhulu eziseDurban. Umoyo uthi njalo isigodlo sakhe sisebenzelana logatsha lwe-immigration eSouth Africa emizameni yokutholisa abangela maphepha ingwalo zokuhambisa ukuze babuyele ekhaya nxa befuna. Ukuhlaziya lolu daba sixhume incwethi kwezombusazwe umnumzana Mlamuli Nkomo oseJohannesburg kwele South Africa.
Abantu abakhathesi ngathi ngakufaniswa lokuthi bami amadlodlongwana kulendaba eziningi ezibhodayo abantu kuma-social networks lakuma-Facebook lakuma-WhatsApp ukuthi haya obani bani bathe bazahlasela abantu bahlasele lapha laphana kungako ukuthi abantu ngathi bathithibele ukuthi kanti kuzezwakalani. Kuke kwathiwa ukuthi lana eGoli abanye abalezolo bazivalile bezivala ngenxa yokuthi besaba ukuthi kungenzakala kube lodlakele. Kodwa kukhanya ngazathi endaweni enjengabo GPS Town abantu la bahlala kakhulu abahlala emahostela yibo nje abangathi bayatoyitoya bayahlangana behlabela izingoma begqugquzela lolo dlakela. Kodwa-ke kungaka owamanje eGoli kulalokhu nje ukungahlaliseki.
Khona uhulumende we-South Africa Nkomo ungathi wenza konke okusemandleni akhe na ukuqeda ubudlova lobo?
Ngokubona kwami ngathi uhulumende akukazanga ku-prioritize le indaba yokuthi kulabantu bokuza owama-immigrants. Ungathi into nje ayiyekelele ukuthi uzabona ukuthi kuzayenzakalani. Kodwa sizakhumbula ukuthi into le kudala yaqala ikakhulu ngo-2008 ongaka ukuthi uhulumende walapha ube lethuba lokwazi ukuthi into ezinje zingayenzakala. Kodwa engikhuluma kwamanje ungathi naye uphelelwe ngamaqhinga kungenxa yokuthi ubengazimiselanga or ubengazilungiselelanga ukuthi ahlangane lesimo esinje. Naloba nje impawu bezikhona ukuthi abantu lapha emphakathini kubo Soweto la kwamanye amalokishi abantu bebevele bethukutheli.
Umnumzana Mlamuli Nkomo yingcwethi kwezombusazwe sixoxela eseJohannesburg kwele South Africa.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Abe bandla le MTCT abasemelika lamhlanje batshengisele phambi kwe-ofisi yomeli weZimbabwe khona pha emelika betshengisa insolo yabo ngokungazihluphi kukahulumende ngokunyamalala kwentatheli zindaba u-Itai Dzamara yena othunjwe kumaviki edlula amahlanu edluleyo. Besuka lapho balubhekise e-ofisini yomeli we-South Africa ukuya kwethula isikhalazo sokusola udlakela oluqondiswe ebantwini bakwamanye amazwe olwe-xenophobia kwele-South Africa. UChris Gande we-Studio 7 ukhonale lapho okulabatshengiselayo laba. Siyakwamukela uhlelo, Chris.
Yebo, Ntuli.
Yebo, ungasichasisela kuhamba njani khona ngapha?
Hayi, okwakathesi sekungani sekuthule nje kancane, kodwa belokhu bekhona abanye abasekeli bebandla le-MDC phandle kwe-embassy isigodlo sommeli weZimbabwe lapha eMelika. Okwenzakeleyo ukuthi bathe bebuya le petition yabo kade befuna ukuyinikeza izisebenzi zakhona futhi ziphe u-ambassador, bathola kuvaliwe, kukhiwe eminyango lapha, behluleka ukuthi bazayenzani. Kodwa sikhuluma nje belokhu bemile bekhangela becebisana ukuthi sebezathatha nyathelo bani. Kodwa kathesi manje ngingakuqhubeza kumgcini sihlalo wesigaba seMelika lapha e-MDC uMnumzana Dan Moyo. Mnumzana Moyo.
Yebo, kusiphe.
Yebo, Mnumzana.
Yebo, Mnumzana Moyo, siyakwamukela kuhlelo. Ungasitshela ngenjongo yenu kanye lokuthi sizokuthiwa lithole kungela bantu izisebenzi zesigodlo bezingekho. Kuhambe njani?
Akusikho ukuthi abekho, Mnumzana Nkomo, ngoba ukhona ophumileyo nje khonapha silokhu silindile langaphandle and uyatsho lokuthi u-deputy ambassador ukhona phakathi, kodwa singasho ukuthi siphoqode okwesikhathi eside awukho muntu oko waphendula. So siyazi ukuthi bakhona phakathi, benze ngamasibomo ngoba bebengafuni ukwemukela i-petition yethu.
Akula seliyakwenzani pho?
Hayi, kutsho ukuthi la ukhona ophumileyo abathi oyi-attache khonapha kuthiwa ngumukuphe, uthe yena u-deputy ambassador ukhona, uthe uzokwehla. So sizomlinda sibone ukuthi uzokwehla ngasiphi isikhathi. Kulapho-ke sizomnika khona i-petition. Ma engehlanga sesikhangelela ukuthi kusasa size kuthiwa u-ambassador uyabe khona epaki lapho kwenziwa khona ama-celebration awe-independence. Sifuna ukuthi siyomnika lapho i-petition.
Sizwa kuthiwa lilolunye uhlelo njalo lokutshengisela esigodlweni se-South Africa ngendaba iyodlakela lokucwasana ngobuzwe. Kusichasisele.
Ye, into enzakala e-South Africa ayingeke ize idlunyelwe noma kukuphi empilweni yabantu, ngoba ukuthi abantu bakithi, isizwe sakithi sibulawe ngendlela ababulala ngayo abantu. Abantu sebehlezi bethukile, abasakwazi ukuya emisebenzini, abasakwazi. Sithi thina uhulumende we-South Africa kumele ayistophe le xenophobia eyenzakala e-South Africa elizweni lapho.
Hayi, siyabonga Mnumzana Moyo.
Hayi, kulungile baba.
Lobe kungumnumzana Dan Moyo, umgcinisihlalo we-MDCT khonapha eMelika. Sixoxe njalo le ntathelisindaba yethu uChris Gande okhona le esigodlweni seZimbabwe. Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela ilanga lokunanza uzibuse weZimbabwe ele independence kusasa, lapho kuthakazelelwa iminyaka engamashumi amathathu lanhlanu ilizwe lithole uzibuse. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Siqale ngakwele Italy. Amapolisa kwele Italia abikwa esebophe abantu bokholo lwesimuslim abalichumi lanhlanu abanakanelwa ukuthi yibo abaphosela abokholo lwesikristu abalichumi lambili olwandle lweMediterranean Sea ababe phakathi komkhombi obulubhekise eEurope. Ababotshiweyo laba betheswa icala lokubulala befuqwa lukholo lwabo. Amavoti abikwa lokhe esabalwa kwele Sudan ngemva kwensuku ezine kuqhutshwe ukhetho kulelo lizwe olokudinga inkokheli olubikwa belungela abantu abaningi ekade besiza ukuzovota njalo olukhalalwe ngabamabandla aphikisayo. Uhulumende uthi amalungiselelo okunanza ilanga ilizwe elathola ngalo uzibuse kusasa asefike emaphethelweni esigabeni zonke zelizwe njalo umongameli Robert Mugabe ubikwa obesedilini labantwana lamhla eCity Sports Stadium eHarare ngaphambilini kokukhuluma emkhosini wakusasa eNational Sports Stadium njengenhlala yenza. Indikimba yalo nyaka ithi Zimbabwe at 35, Consolidating Unity, Peace and Sovereignty. Okukhomba ukuthi ele Zimbabwe lilondoloza ukubambana ukuthula kanye lozibuse oweminyaka engamachumi amathathu lanhlanu edluleyo. Asizweni ukuthi ibandla leMTCT lithini ngomkhosi wakusasa. Kungxoxo esiqhubelo msekeli wesikhulumeli saleli bandla unkosazana Thabita Khumalo.
Njengebandla leMDC elikhokhelwa ngobaba uTsvangirai kasihambi kumkhankaso welanga likazibuhle ngoba thina sithi abazibusayo ihlekanyana yalabantu bezanu asebehuqukize umnotho bathatha abantwana baseZimbabwe babenza izisebenzi zabo zama-tuckshop. Namhlanje asilamankampani, izibhedlela zilamithi, izikola zilamabhuku, izikola zilamatitshala. Vele yingxabangxoza ndikhuluma kunjenje eMzantsi Afrika. Abantu abethu sebebuliwe, bayagwazwa, bakhitshwa amathumbu, babhotshozwa amakhanda ngokuthi babalekela ubukhokeli bezanu obuwalisa ukuthi babe ngabantu bayadinga imisebenzi ukuthi bagcine imoli zabo.
Abanye benu bezanu P F bathi lokhu akutshengisi ukuthi lina liyathanda ilizwe lenu ngoba uzibuse akufanani lezombusazwe. Likwehlukanisa njani lokho?
Ilizwe lethu silithanda imihlolo, yikho namhlanje lokhu esisila kusukela ngo-1999 sizama ukuthi sikhiphe ubugqili bezanu P F indlela abiza ngayo abantu besiZimbabwe. So thina ilizwe salithanda, esingakuthandiyo yizani esisibulalele impilo. Namhlanje sonke sesingabantu sesihamba sidengisa emigwaqweni, sidengisa amanzi, sidengisa ama-juicecards, sidengisa ama-toothpick. Abantu abafundile baya ema-university bayapasa, namhlanje udengisa ama-toothpick emigwaqweni. Ungalithandi ilizwe elinjalo, ikhokhela abantu abanjalo? Thina sithi ilizwe salithanda, esingakuthandiyo yizani. Izani ungayitshaye phansi, sesikhathele, sesidubekile, sidlingqo zomlomo. Uma ngoyulala eziko amakhampani avalwa ikuseni emintambama. Thina sithi ukuzalo hambanini, sike sibumbe ilizwe lika abantwana basezimati basuke eGoli ababulawa khona babuye bazosebenzela ilizwe labo.
Kuyikuthi ibandla lakho lisembusweni, ubona ingani ngabe kungcono yini elizweni?
Kakhulu ayisho into yokubuza ngoba sathi sengena kuhulumende womanyano wenkazato satshengisela uZulu lancwadi nasaphiwa ama-ministries awe-social awe-economic ministries but sadiliva. Kwasokulesinto esedola for two ezibhedlela, kwakuselemithi ezikolo, kwakuselamabhuku imisebenzi yayisivuleka. Bona sibhizi ngapha nasilungisa ilizwe, bona babhizi but ngisho ukuthi bazantshontsha njani ukhetho. Sebatshengise uZulu uyakwazi ukuthi njengebandla le-MDC siyakwazi ukuthi siliguqule leli lizwe sikhombe ngabaphakathi.
Lo ngunkosazana Thabita Khumalo, umsekeli wesikhulumeli sebandla leMTCT, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 kobulawayo. Kathesi sokwesikhathi sokuthi sizwe imbono yenu lina balaleli elithumele ngeWhatsApp.
Sikukhangele sibili ukuba usuku lo kuthola uzivuse kwelizwe lethu laseZimbabwe lusondele-ke lapho lathola khona uzivuse ngo-1980 ngoba suka sikukhangeleke thina ukuthi ke uzivuse wakhona lo ukutholakala kwakhe elizweni laseZimbabwe sibona ke engazange elethe utshintsho kuthiwa kubunja independence babekumba ukuthi thina njengabantu abamnyama ke sithole ukuzivusa sithole impilo enhle kodwa sehlule ukuzivusa labo bonabo abayibo abaya empini okugocela abantu abanjengabomama ababephekele emaphandleni obaba ababeyibo ababejibhula labomama wakuthiwa ngothi ngwido kabazange bazithole imfanelo zabo lakathesi balokhu beqhubekela phambili berojwa ukuthi sele ukuthi i-independence kasilayo vele thina elizweni lethu laseZimbabwe ukuthi i-independence kuthathisana i-independence ngekapresident omngabe lo nkosikazi wakhe uGrace Mugabe khonale behlezi ngoba khona kungakhangela futhi uzathola ukuthi abantu bayakhithisa izimali ama-$3 okuya kwi-independence ilizwe lelifanele libe yile liklema imali yokuthi abantu bayenze i-independence solo kufana nokuthi nje siyadlala amatope nakulanto esiyenzayo elizweni lethu laseZimbabwe sitshelana amanga ukuthi sinothile kasinothanga singabayanga ngoba abayibo abalweli bempinga enkululeko baziswele imfanelo zabo abayibo abalela lelizwe laseZimbabwe ukuze sithole into okuthiwa ngozebuse
independence yisigaba esinye sithi sikhululekile abathi bakhululekile thina sikhululekanga mina njengami uMrs Mabhena kodwa nxa ngikhangele independence ngo 81 82 yayimnandi ngoba sasisuka kuzivuse izinto zonke zikhona sisanda ukuthathela amabhunu izimota zokuthwala ukudla iziphala zigcwele yonke into sasingabuzi noma singathindlala kwakubuya masinya khonapho so independence kusiyafika ku-83 yabanhle kusuka ku-84 yayisimbi sokuchayana sokuthena sokubandlululwana mina independence angiyikholisisi ngoba ngangimithingwile sijibhula nabobhudi njalo futhi sijibhula nabobhudi sithwala amanzi athisa siyasentabeni kuyanika amakhomrade ukugezisa ukuchoba intwala ukuthini uku-ayina intwala zonke lezana babe bahle yitho mama bepheka izithwala bebuya lazo ebhesini inxama ukhomrade sebona ukuthi kunzima uyathi sihambane endaweni engaka kula mabhuni kuyekhangela amabhuni ukuthi ami njani wena uyahamba ungelasithala ungelani ngosuzawonkorora ombhobho esihli ecathile so sithase sithathe uzivusa thina sikhangelwanga ukuthi kulo sivilo lo mgibha kulabo mama ababephekela la namhlanje lokho kuyingangisithi 35 years thina singelaliswa njani sizubuhlungu kakhulu vela sifuna ukuzwa ngakho kodwa iZANU PF sivuyo siyakhangela i-independence abayibo abalesihlalo yibo abadlayo abakholisayo
igama lami ngusipho S Mthunzi ngilapha eJohannesburg kuyadanisa sihlobo uba sikhulume nge-independence eZimbabwe ikakhulu thina esasihambile empini siyadinga leli lizwe elithi iZimbabwe namhlanje sigcwele amazwe sibulawa izonophobia ngenxa yento esayihamba sayidinga ngasasisazi I think sasingeke siqhubeke sixhase impi yokuthi sikhulule ilizwe libe ngelena indlela namhlanje abantwana bayahlupheka abafundi izikolo zidilikile konke kubi siphila nzima emazweni basithethisa siphila impilo yobuhlungu okubi kuyadanisa kakhulu lala besabancedisayo khathi sikhona e-South Africa sebeyibona abasiphendukelayo ngikhumbula ngelinye ilanga sihamba sisewange siw ganga silalo bemkhonto wesizwe kanti singakwazi sidingite nje oh uNkulunkulu ngabe yasizwela
Siyabonga labo ngabalaleli bethu bekhuluma ngelanga lakusasa usuku lwe-independence. Kuhlelo lwe-Woza Friday lamhlanje sixoxa lembongi yeGwanda edumileyo umnumzana Nqindi Lerato Ndlovu. Yena usipha inkondlo ehaya amaqhawe kanye lezakhamizi ezaphatheka ngendlela ezitshiyeneyo kumzabalazo wenkululeko.
Lamlela ndwandwe
Lamlela
ndwandwe
Lamlela
Lamlela mshweshwe
Lamlela nampa bafube mbula
Lamlela ndwandwe
Lamlela
Lamlela ndwandwe
Lamlela
Lamlela mshweshwe
Lamlela nampa bafube mbula
Guka
Yeyikunye ngiyakunye ngirato ndlovijana khona eSekwanda ajakalezwa ngokudlala njalo leimbongi indoda ekhavela iwani Ndalinga zinkonzo yamaqhawe, ulalani ngokuthula, lalani ngokuthula. lina majaha lamantombazana athelela isikazi senkululeko namhlanje ikulithi lapho likhona ngalenza abazi babethe mathuneni kini lokho kuyize ngoba esingayinhlanga inkubalo lasuka laya eRussia lasuka laya eChina lasuka laya eCuba ngoba okwamathaleni kwase kwehlule eGeneva liqansa amaqaqa liyabula amahlathi zalidla ingwenya emfuleni iphango lathi ozathame mntwana nehlabathi zalidla isikhali sefitha ukanti abanye baqhubela mazombezombe naze layafika nafika zalipheka iy'ngithi zezimpi nazibona mangamuthi lenkululeko nafuthelwa kwashaka mhla ushona indlovukazi unandi labo kamzilikazi nhleza kuthebukesithunga unkulumane nagodla umlimi omlomo ongenalimi ngahuba okwenhle ingenenge emachaneni wakhala empumalanga wakhala entshonalanga wakhala wonke amagumbi amane omhlaba lafa ngenxa lithanda ukuthi sizibuse izolo ledlule kwedlule okwembokodo lelitshe lathiswa lilanga elibhebhade okwegena lanethwa lezulu lanethwa yimvimbi lalala embalini ligamele izinyoka livuka libuzwa amavuko ngamagwababa litshoniswe izikhova lamakhankha lina yalesaba lafa ngenxa lithanda ukuthi sizibuse lafela khona ukuthi silingane lafela nenhlala kahle kazulu uJesu yena wafela izono zabantu lina-ke ungesigazi lenu ngasi yini onsolaboya osilahlwa ngekhanda namhlanje siyozibuse ngenxenizwi siyalikhulekela ebusuku nemini lalanini ngokuthula maqhawe eZimbabwe wangigwedha ingalo wangigwedha inyawo wendoda ubulima kabuhlaleki buthole sizwe mina majahabaze ntombe zalelibizwe igazi lageza ngesifundla kwagcwala amagama ngithi bayethe maqhawe esizwe bayethe majaha lamantombi ezimbabwe le bayethe bobaba ngitho lelana laliphika ngoba owayesilonga wayekhangela owayekhona wahlukuluzwa madoda sakudinga khonoko asebenzeni nzima kasibambeni sibe into wani ngiyabonga maqhawe ezimbabwe philani ngokuthula yini ufo kancindi siyabonga
yaze yamnandi inkondlo akusitshayele phela eka mqabuko unyongolo ubaba wethu
ngomo wethoshwa nkomo wena mkomo wawuthithelwa inkunzi yahlatha ngamathola amhlophe katumbibale imicuthi yezimpondo wena adele ukudla isitshaba sabathumbi wena mqakulwezane zihlangane entumbani sibothitheka tekwathekwashumba yezimbabwe wena uthe wokhothama wakhala abantwanyana kwakhala uzulu kwaze kwaqoda nezitharwebhethu ugabriel mgabi wena khosi amakhosi wena mhlothovu kawubhekeki amehla kangangesebezela ngalibalela ebusika sesaba wathona kankomo wathula kwathi xaka wathona kankomo bakhalo mama wena qhawela maqhawe wena mdala wenduku yakhe wena osebenza nzima usebenza uhlangene umanyene lamanye amadoda ngithi lanamhlanje bayakunqoma amadoda lanamhlanje siyakubona itriti kobulawayo uzwafakwa lesithombe sakho mfokanyongolo lachitheka izulu ngalezinyembezi ngani kuyakhalwa kanti abantu bathabile kwadliwa kwathi lawe umnyanga wavuka waba ngumuntu ngitho ngoba sikhona sezimbabwe sithi nalani ngokuthula iqhawe kanisi liyalala bayethe mkabuko bayethe kankomo bayethe qhawe lesizwe father zimbabwe engikhulumayo
abafana be insingizi sibabongeke ngengoma yabo lapho bathi lamlela ndwandwe. Siyazi bayadlala namhlanje Austria lapho abahlala khona ovusa emkhaya labo Dumara sibafisela inhlanhla. Sibonge njalo imbongi onqindi Lerato Ndlovu ngenkondlo zakhe zokuthakazelela ilanga likazibuse. Silifisela ilanga lakusasa elihle kanye lempela fiki elijukela olivalelisayo mthwakazi muntu ngamile inkomo lilanga.